Yebo kuyekethisiwe kusuke ku level 4 kwaya ku level 2 okuthi ukuthi izinto eziningi kade zisenziwa zivimbela abantu ukuthi bazenze kumbe zenziwe azisezukubavimbela kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abanengi ezasuthisa izisebenzi suthisa abantu abahluphekayo isuthisa abantu abadinga imisebenzi suthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukeneyo isuthise njalo osomabhizinisi nezi kulokho kuvaliwe izinto eziningi ngakho ke umkhonomi uzayo lokhu dilika kanti ke ngabe bavule kakhulu kulalokho abakwenzileyo ukuze kuvuke umkhonomi labantu bakwazi ukuziphilisa ngabhadala ischool fees bondle abantwana ngendlela efaneleyo nxa kusavaliwe ngalendlela kutsho khona ukuthi impilo izaqhubeka inzima kakhulu ebantwini bangasela mali yokudla yokuziphilisa yokondla abantu babo
manje nxa sikhangele ukubana imigoqo le yekethisiwe kodwa lokhu kungavunyelwa ukuhamba-hamba lokusebenza kwemithova engekho phansi kwezubuko lokunye okunjalo bekungamelanga konke kwenziwe na ukuze umnotho uvulwe
ye abakwenzileyo lanxa kuvuliwe lokhe kukunengi abangakwenzanga lokhe bevalele amakhombi i-transport i-private transport engasokazukho yinto engafanelanga ephula amalungelo abantu ngokuba abantu bazondla ngaleyo transport bondla abantu ababo ngaleyo transport baphilisa ilizwe ngaleyo transport i-transport yona leyo injalo iyacontribute iyancedisa ekukhuliseni umnotho welizwe idala imisebenzi yenza zonke izinto leziyana ngakho ke nxa uvale i-transport engasoya kozubuko uvale i-economy uvale ukuphila kwabantu uvale ukudla uvale ischool fees uvale konke abantu abangakwenza nxa besebenza yinto embi kakhulu kanti ke futhi inani leli le-100 lokho elincane ngoba phela bazama ukuvimbela imihlangano yepolitiki yiyo injongo yabenkulu ukuthi abangahlangani abantu abalombono ongahambisani lwezanu PF ongahambisani lokahulumente abafuni ukuthi abantu bahlangane ngakho bayayisebenzisa i-COVID-19 ukuvimbela i-exercise of ama political freedoms
bona abantu besebelandela na imigoqo ye-COVID-19 nxa sikhangele ukugqoka ama-mask ukuqhelelana lokunye okunjalo bebelokhu bekwenza na
lapha nalaphana yebo abantu basakulandela ama-lockdown bebelokhu bewalandela abantu bebegqoka ama-mask lokhu begeza izandla lokhu besenza zonke i-social distancing kodwa ke ngempilo yezimbabwe kuba nzima ukuthi abantu bakwenze khona lokho njengoba kufanele bayeminyana kuzukho khona laphana bathwale nzima bayefika sekusebusuku emakhaya bathwale nzima futhi kwenza kube nzima ukuthi ulandele yonke into okufanele ukuthi uyilandele ukuze uvikeleke kanti ke uhulumende bengakwenza kube lula ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngokuthi avule umkhono mavule impilo yabantu abuyisele i-transport le ngasiyo yakozukho emgwaqweni ukuze abantu bangaminyani ngokuba phela i-social distancing kayenzeki kozukho njengalokho abantu bahlala beminyene emali emzileni kunye lasemabhasini.